Izakhamizi eziqoqe lazo zithi kumele zibhadale ikhulu lamarandi, 100 rands, osewudala ukuthi iningi leqiwe yilolu hlelo. Unkosikazi Nonhlala Mlotsha osuka eMashumbe eMatobo South uthi kuyabadanisa ukuthi sebephinda bebhadaliswa inhlanyelo le esuka kuhulumende kungelambhadalo, osekufana lokuthi sithengiswa le nhlanyelo.
Kuyindaba ezingasiphathi kuhle ukuthi kuthiwa sesiyathengiselwa inhlanyelo ye-Command Agriculture yalokhu abakubiza bathi umgatshobho. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu yukuthi isivuno thina kithi asibe sikhulu, so awukwazi ukuba lesivuno sakho uphinde ube lalokho okuthengisayo. Kusiphatha kabi kakhulu nxa kumele sithenge inhlanyelo ekahulumende.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi kaWard 13 eKwanda South uthi imbadalo yezimota engaphezu kwamandla abo.
Nxa kuyathiwa inhlanyelo kaMfuvudza lo intwasa babuye lama 112, kambe khonapho ekhaya ule 112 randi ngubani? Bayafisa yini ukuthi banike abantu kumbeni lokuphezu kwamandla abantu lokuphela ukuthi vele abantu sokumele bazihlanyelele eziphaleni? Lokho okuningi lokho ukuthi kuthiwa bayethatha abaningi bazayisweli ngoba ekhaya ukuze uthole irandi kuyakusebenza ezima yabusebenze kakhulu.
Unkosikazi Juliet Ntuane umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana e-Hodders uthi kuyadingeka ukuthi inhlanyelo ifike kuzakhamizi kungelambhadalo.
Abantu bebekhalisa 150 rands, which is $10, yokuthwala leyo inhlanyelo. Becela ukuthi no uhulumende kakulethe kube yimahara, kungaba yimota zamasosha, kungaba yimota zamapholisa. Kungakho-ke ukuthi babhadaliswe kungaba yikubahlukumeza. Nxa ngikhuluma ngabantu abajeni ugatshombo, ngabantu iningi labo abangelalutho.
Ukhansila kaWard 13 umnumzana Nicholas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lehluleka ukubhadalela lenhlanyelo ngoba lingelayo imali.
Kuthiwa kufuneka 120 rands ngomlimi yokuthwala inhlanyelo. Baqhale kakhulu abantu okokuthi bathi bona ababona ukuthi bazayenelisa, kodwa baze bathetha sebesithi bafuna ukukhethesa isakhamuzi. Sizokhuluma lama-transporters ukuthi leyo mali inzima. Kukanti-ke anti sasivele sike sezwa uhulumende kuyikuthi uthi uzaphathisa abantu. Bebebambelo nalelo bejabule kakhulu abantu, kodwa sebe lokudana okukhulu lamhla. Abanye ngizwe sebesithi lokho sekuzakwenza ukuthi uhlelo luseqe.
Kasenelisanga uxoxisana labezimota. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.